Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngizela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuMbindi 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi liyajabula ngokunqoba endaweni eziningi eZimbabwe. Loba kunabantu abalutshwane abavote ukhetho lolu.
I-Citizens Coalition for Change yajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwemgezo lapha kobulawayo.
Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle ukhetho lolu.
IZANU-PF igcine yabamba wonke amasithi ayawinyile ngo-2018 abuyelile njalo back to ZANU-PF.
Umanyano we-MDC Alliance ukhokhelwa nguMnumzana Douglas Mnguzola okhe phansi kukhetho lwama-by-elections uthi uzahlolisisa impumela yokhetho lolu.
Siza kuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula, sethule umbiko.
Salethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ibandla elitsha eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni eziningi kukhetho olwenziwe izolo, ikakhulu emadolobheni. Lihluthunelwe ezinye izigaba libandla leZANU-PF lapho bekukhangelelwe ukuba lizanqoba khona. Ibandla leMDCT elikhe phansi kukhetho lolu ezigabeni zonke, sokuthiye abalandeli bebandla leli bebambe owangaphansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Loba nje ibandla le-CCC linqobe endaweni eziningi, lihluthunyelwe libandla le-ZANU-PF isigaba seMtasa South le-Epworth ezaziphethwe ngumanyano we-MDC Alliance owake wakhokhelelwa nguMnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission akayikethuli impumela yokhetho lolu kwezinye izigaba, loba lokhu kukhitshwe phandle kwendawo zokuvotela elizweni lonke jikelele. Akasenelisanga ukuqokela iziphathamandla zeZEC ngempumela yokhetho lolu. Ukuveza izeki endaweni zokuvota kutshengisa ukuba LCCC linqobe ezigabeni ezingamashumi amabili 22, wathi ibandla elibusayo lathola eziyisithupha kukhetho lwabazamela izigaba lezi edayele ephalamende. LCCC liphose lathola wonke ama-wards kukhetho lwamakhansili emadolobheni, wathi eleZANU-PF lathola ayingcosana. Umanyano we-MDC Alliance ubungatholi lona ivoti elilodwa kwezinye indawo, loba belilabantu abalinde impumela yokhetho kulezo zigaba. Abantu abaningi bavotele iZANU-PF eCholocho, Gokwe Central, Mwenezi lezinye emaphandleni. Elezaphu lamanye aphikisayo adonse nzima ukhetho lolu. Balutshwane abantu abavote ukhetho lolu elizweni lonke jikelele. UMnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ekhokhelwa nguChamisa, uthi bathokozelele impumela yokhetho lolu.
Siyalibonga ngomsebenzi eliwenzileyo, ngokusebenza elikwenzileyo, lokunqabela ukuriga elikwenzileyo.
Onqobe ebhinga kukhetho lokudinga ozamela isigaba lesi edayele ephalamende, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye uthakazelele impumela yokhetho.
Sibonile uMnangagwa ebuya, sibone iPolitiboro yonke leCentral Committee yonke sizogcwala ebhinga. Sibone izolo njalo abantu bethengwa ngemali, bephiwa befumbathiswa ama-$5 ukuthi umuntu evuma ukuthi evotiswa njengomuntu ongakwazi ukuzivotela yedwa, kwenza ukuthi kuvotelwe iZANU-PF. So yibo ubunzima obukhona, kodwa siyabonga abantu bebhinga, abantu bethu, abantu besitongeni, ngabantu abangaphoyi ukuthengwa nje, ngabantu abalo, abantu abaqotho, abantu abalama-principles. So yikho ubona ukuthi siwinile against all odds. Ngingathi nje ngamafitshane, benginganciphisani lalomfana esimbona ipho ukufakwa lapha ukuthi wakhona nguye oyikade candidate. I-candidate kuli election bekuyimi lo Mnangagwa. So engimdlileyo ngumnangagwa
umsekelo webandla lezan PF umnumzana Munashe Mtutsa uthi ibandla lakhe lenze kahle ukhetho lolu.
Uqala umele sikunanzelele ukuthi ielection le ibe khona ngenxa yokuxabana okukhona phakathi kwamabandla aphikisayo kwelizwe. Baxabane babizana bekhipha neparliament bekhipha necouncilini. So izani PF ithe siyangena kulukhetho ihambe ifuna into ezintathu. Okokuqala ukuthi igcine ama seats lawo ade vele phansi kwezani PF. Okwesibili ukuthi ithathe amanye ama seats avele esemabandleni aphikisayo. Okwesithathu ukuthi iyehlise umango eyadliwa ngayo ngo-2018. Konke lokho okuthathu kwenzakele.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu uthi bafunde okuningi ngokhetho lolu loba nje bengenzanga kuhle ezigabeni eziningi.
Hayi, silubonile ukhetho, sihambile sihlangene nabantu sabacela, abanye bavuma abanye bala. Okwaqala sithanda ukubonga labo abasivoteleyo. Njalo sibonge ama campaign teams ethu wonke ahambe izigaba zonke. Cela ukuthi abantu basivotele.
Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora belisela abantu abalivotela kwezinye indawo obekulinde amalunga alo. Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko ubandla leli uthi bazakhuluma kabanzi ngokhetho lolu kusasa.
Thina njengebandla leMDC sisachwayisisa njalo sisayamukela impumela zokhetho olwenzakeleyo olwama-by-elections. Sizakuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula sethule umbiko kusasa. Okwakhathesi sisamelele iZimbabwe Electoral Commission layo ukuthi yethule ngokusemthethweni ukuthi kuyini okuphumele kumpumela yokhetho. Bese sisithi ke kusasa ngomva komhlangano omfitshane njengebandla sesikhuluma labezindaba kabanzi ngakho konke esikubonileyo ngalona lolu khetho lokuthi sikuthatha njani njengebandla. Kodwa hayi, siyakubona ukuthi kuphumile abantu bakhulumile. Thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili.
Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Pride Mkhono uthi kuningi okuvesela ukhetho lolu.
Sibone ukhetho lwama-by-election olwenza izolo lukhipha amafigazi achiyaneyo endaweni ezichiyaneyo. Sikakhangela kuma-Emat South, Mat North leBulawayo, hayi amafigazi akhona ebengekho kwamakhulu kakhulu abantu abaphumelwe bevota. Njalo sibone khona ngale amaphathi ethola izihlalo zawo lezo ababelazo ku-2018 election. Sibone i-TCC i-MDC Alliance ku-2018 ithatha amasithi ayonke akoBulawayo awe council kanye leParliamente. Sabona njalo iZanu PF ithatha awayo wonke awe Mat South. Kodwa sibone la njalo iZanu PF iwina eVic Falls lapho abantu abaningi bengakhangelanga yona amawadi amabili. Suke khona ngale singene emaswingo sibone njalo i-TCC iyayi-MDC Alliance ngo-2018 ithatha ama-hots ayo lawo ayerikolwe ngu Munzora lapho belwisana laye.
Dube uphinde wathi sebexotshisa amanye amalungu ezigabeni ezishiyeneyo njengalokhu okwenzeka walo khetho lwama-by-elections.
Yebo, kambe kuliqiniso 16 laba abakhitshiweyo yilaba abayabe befakiwe kulandela amavoti ebandla esingathi ngama-proportional provincial councillors. Sakhumbula ukuthi constitution yethu isileyo sigaba sokuthi kuyangena amanye ama-councillors kuma-provinces asemaphandleni kumbe ale ndawo zemaphandleni. Ngakho sikhiphile ke abanye ebethwa kade bekhonapho ngoba bebengasebenzile bandla umsebenzi yabo yonke nje besebenzelele ezikhwameni lezimuli zabo besupportana lamanye amabandla angayisilo bandla elabafaka eParliament kulezo ndawo eliyi-MDCT.
Okuphanye kwephandle kwendawo zokuvotela kukhetho lwabazamela izigaba ezishiyeneyo edale ePharlamende uveze ukuba ibandla leZanu-PF linqobe eMberenga South, Murewa South, Chiwi South, Cholocho, Mwenezi East laseGugwe Central. Ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana leGlenora, Glenview North, Highfield Wesley East, Kambuzuma, Kwatsana East, St. Mary's, Mfakose, Harare Central, Harare East, Le Hatfield. Linqobe njalo edanga Mvura, Marondera, Mkoba, Kwekwe, Mbizo, Phumula leNkulumane. Kube le mpumela efana nayo ukhetho lwamakhansili. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kuzenjalo, bathokoze kakhulu abanqobe ukhetho lwama-by-elections loba bekhala ngenani eliphansi labantu abavotileyo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Omunye wabathakazelela impumela yokhetho lolu ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu, onqobe esigabeni sePhumula ngamavoti adlula inkulungwane ezintathu, 3,092. Kodwa unkosikazi Mahlangu okubandla le-Citizens Coalition for Change udaniswa linani eliphansi labantu abavote kukhetho lolu.
Okungidanise kakhulu kule election abantu kabaphumanga ukuya vota. Abantu bebezihlalele nje enzinzini zabo, kodwa ke angibasoli kangako laye ihulumende lezeke. Abakwenzanga ngathiwa into engani iyimfihlo, abakwenzanga abaku-advertisanga ngendlela elomsindo ukwenzela ukuthi abantu baphume bayevota ngobuningi babo.
Unkosikazi Janet Moyo okubandla lezanu PF obengene kukhetho kuwa 21 wanqotshwa uthi kakabi lamazwi usakhokha umoya. Isikhulumi sebandla le-TRPC obulawayo umnumzana Sweden Chirotsa uthi uZulu uveze ukuthakazelela ibandla leli kukhetho lolu.
Yeah, namhla i-Citizens Coalition for Change yajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha kobulawayo. Kwathi 8 lapho kulo Edwin Ndlovu ithethe. Kwathi 9 lapho kulo Donaldson Mabuto ithethe. Kwathi 12 lapho kulo Lillian Mlilo ithethe. Kwathi 18 lapho kulo Concilia Mlalazi ithethe.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF uthi luqhutshwe ngemfanelo ukhetho lwama-by elections.
Ukhetho olusanda kudlula luhambe kuhle kakhulu sibili. Kuthe kuqalisa ukukhankasa sike sezwa ubudlongdlongo lapha lalaphana, ingakhulu eziqindini zeMashonaland eMidland eKwekwe. Kodwa sibonile ke sokuqhuba ngokuthula, abantu bakhankasa njalo sabona ukhetho lusenzakala kungelabo dlongdla kungela kuchayana.
Umnumzana Efincube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi yebo ibandla le-TRPC linqobile, kodwa abantu abaphumanga ngobuningi besiyavota.
Imphumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi engxabanweni ye-MDC kumbe eyayithinta i-MDC leyagcina siyiwa esisiwa emthethwandaba, abantu abe-MDC Alliance baye ku-CCC-TRPC bayivotele njalo njengalokho bebeholwa nguChamisa, bahambelayo uChamisa kulelo qembu, iqembu le-CCC ikakhulu emadolobheni. IZANU iwinile khona lokho eyayivelela kholayo ezindaweni lezo, ama-by-election abesendaweni eziningi eze-opposition. Ngakho i-CCC iwawinile njalo, iZANU yawina kulezo ndawo eyayivelelazo. Okuningi okunye njalo esikubonileyo ukuthi abantu kabasukuma ngokuningi besiyavota.
Umfundisi Usain Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uvumelane lo ncube.
Siyabonga ukuthi abantu bakwanisa ukuyavota ngokuthula, njalo bakwanisile ukuba bahloniphane. Indaba eqakathekile esinanzelelayo, kodwa linani labantu elikwanisa ukuyavota ukuthi belililutshwana. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ukhetho lungenziwa, kwenziwe ukukhankaswa okuningi phakathi kwabantu, ikakhulu abantu abatsha, ukuthi bekwanise ukuyavota. Njalo lokuthi-ke ilungelo labo lokuvota kube yinto eqakathekiswa ngumuntu wonke. Njalo nxa sikhangele ukhetho luzayo luka-2023, into eqakathekileyo njalo kungaba yikuba izethi iyenze i-mobile blitz le enika ithuba ukuthi abantu abaningi bekwanise ukurejista kuyavota.
Isakhamuzi esihlala ku-ward 29 esivotileyo umnumzana Evans Njomane uthi kulowo onqobileyo bakhangelele intuthuko lokulungisiswa kwemigwaqo emahlephuhlephu.
Ndingasikhangelela ukuthi i-candidate ewinayo ekhethiweyo isilungisele indawo yethu ka-ward 21 yonale. yesi kwesi ukhayelele ngoba indawo yetifile sifuna nje kuphela ilungu indawo yethu izimoto zakwenzi lokuhamba izimoto zipakile ngenxa ukuthi imkhwasi lamgwaqo so sikhayele ukuthi ozangena esincedise ukuvelo tshintsho sikwese kufuna
kukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa imicimbi etshiyeneyo yalabo abanqobe kukhetho lolu endaweni ezinengobulawayo kubikwa ukuba abanye abakubandla lezanu PF sebesilwa okumangalisayo ngempumela yokhetho lwama-by elections abanye bathi kumele bonke abathole impuphu lokunye beveze ukuba bavotele ibandla liphi ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sisikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ophethe uhlangothi lukahulumende wakule Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uNumzana Anthony Blinken uthi ele Melika kalifisi ukugenqula uhulumende wakwele Russia. UBlinken wethule lokhu namhla kulandela okukhulunywe umongameli Joseph Biden esePoland othe uPutin akumelanga abe sesikhundleni ngoba wephula ilungelo loluntu kwele Ukraine lapho kumba khona abantu mahlayana. UBlinken obekhanya embambatha inkulumo kaBiden le uthi akumelanga ubonakale engane ele Melika ihlose ukugenqula uPutin kulandela ukungenela kwelizwe leMelika empini le ese-Ukraine. So labantu bedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.7 million asebebaleke kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempi elizweni labo. Kuyamemetheka umkhuhlane wohudo kwele Malawi osubulele abantu ababili. Sebefika amajumi amathathu ababanjwe umkhuhlane lo ensanje lemajini. So isikhathi sezamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje.
Lo baba mkhulu babelobola.
Namhla sixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Nhlahla Mangwendiweni odabuka eNtabazinduna.
Awu linjani mahlaba ezulu? September liphilile kahle. Hayi dube inkomo kudinga ukuthi abantu bazifuye bazigcine ngale kwelakithi kakhulu ngoba ziyasiza amaguma wonke noma sikhuluma ngezinto zethu ezomdabuko ezomvelo kunapho esithinta indaba zabantu bobolo konke imthimba lakho nxa kule mfa kunapho egumeni inkomo ziyangena phakathi kwemsebenzi le lakho phezwa lokho nxa kuthiwa hayi kuloko ucolwa ukuthize lakho inkomo ziyangena emsebenzini leyo yikho ke ziyaxhasa ngendlela leyo kuthi lakho lapho dube inkomo futhi zisiza ngokwakha umntwana. Abantwana nxa beselusa ngale gangeni bazafunda okunenge besegangeni bekhangela lezo mpahla lezo zifuyo. Abafana bazafunda ukuzinyela, abazafuna bazafunda okunenge lokho bekhangela inkomo kholaphana egangeni.
Hey, siyakuzwa kakhulu okunye ke ukuhambelana lenkomo.
Ayeke intombazane egcweleyo engafisa ukuthi lojole ngenkukhu kumbe ngamadonki. Hayi, izafisa ukuthi inkomo umumu ziphume zimlobole ngendlela leyo. Lakho phezwa lokho nxa sekuphuma egumeni lelo lakhe uzaphuma esifayeni nxa elandela amasiko bamgcoba-gcoba ngomquba wakhona ukuthi nangu wethu uyaphuma uzahamba emendweni wakhe khonale. Inkosikazi le sifika khonale kosebele ayingeni ngesango liphambili inkosikazi izangena khonaphana esifayeni labo bamthela imquba bamthela inyongo konke eziphuma enkomeni khonapho. Bebika ukuthi nangumuntu uvela ngaphandle ungena kithi thina obanibani simxhase simkhanyele. Yikho ke inkomo zithinta khonapho emthimbeni wonke lowo lakho nxa sesikhangela emfeni lapho khonakho inkomo layo iyawa phela khonaphana ukuthi abantu baxhaswe ngemfa le kulomutsho ukuthi uyayibuyisa na inkomo uyayibuyisa na lokho kujulile ngoba kuyabe kukhuluma ukuthi lo ozahlaba inkomo le esibayeni ngesikhathi lesi ngwalapha yini kumbe wafohla nje ngesango kumbe ngxenye umama wamthola egangeni kumbe ngxenye ubaba hayi wahamba ngendlela le yikho abadala babesithi uyayiwisa na leyo nkomo ngesikhathi leso
usungagqiba khonapho babandiweni
ezwa lokho emasikweni nxa sesikhangela umbuyiso umbuyiso khonaphana ukuthi hayi selihambe emathunyeni ukuthi lethatha owenu elamngcwaba nje umnyaka lophelileyo limbise ekhaya lizambise ekhaya limngenise khonaphana esibayeni enkunzini dlyana ukuthi hayi nangwani ulengesi sesimbisa owethu sesimfaka khonaphana kulengesi yikho ke kuthinta khonoko nxa sesikhangela amasiko ngendlela le.
Hayi ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Ndledlama Ngwendiweni. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko wenziwe mandla. Ngelo baba mkhulu babelobola.
Kukhulu uYesu Kristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lolu olwanamhlanje njalo ngiyabingelela abalaleli ngithokoza ukuba lani namhlanje
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele udaba lokwethembeka. Abantu abanengi nxa sikhuluma ngokwethembeka babecabanga abantu, bacabanga indlela abantu abayenza ngayo nxa sifika kulesi sigaba. Ngifuna sikhangele uDeuteronomy chapter ka 7, iverse inga 9. Ikhuluma ngokwethembeka kubaNkulunkulu. Ithi yona Ngakho yazi ukuthi inkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu uNkulunkulu othembekileyo ogcina isivumelwane lomusa kubo abamthandayo nabagcina imilayo yakhe kuze kube sezizukulwaneni eziyinkulungwane siyanazelela ukuthi nxa uNkulunkulu ekhuluma ngokwethembeka kwehlukile lokwethembeka kwethu thina abantu nenanzele ukuthi nxa abantu besenza amabhizinisi kuyabhalelwana ama-contracts ikanti lanxa abantu bechada ntsho kuba lezincwadi ezibhalwa zilotshwe zisayinwe phezu kokuthi abantu bayabethembise nithi bathembekile kodwa sibona thina abantu siyafuna ukuthi kube le ncwadi ebhalwayo umuntu asayine ukuthi hhayi ngizayithembeka okweqiniso manje ujehova layo lesivumelwane lathi isivumelwano asibhala ngegazi lakhe langomntana kuJesu abantu abanengi ngiyananzelela ukuthi xa sifika kulesi isigaba sokwethembeka baba lokwehluleka ukuthemba omunye umuntu ngenxa yokuthi engxenye esakhula wakhula esigabeni umbe ngulini lapha abantu okwagcina kungabi lokwethembeka khona kumbe yilaba abantu umuntu wayesitshenza ibhizinisi lomunye umuntu umuntu abesemcila kugcine kungabi lokwethembeka ngakho lowo muntu asala umuntu engasathembi muntu engasathembi lutho ikanti ke uNkulunkulu uthi kithi nxa kulo muntu ongamthemba nguye uJehova ngoba uJehova uyakwanisa ukuthi loba thina sisone kanjani ngenxa yokuthi wathembisa ukuthi uzasixolela uyasixolela uJehova ulezi ethembiso eziningi empilweni zethu ezehlukeneyo ingathi sokuqala esiqakathekileyo ukuthi nje wasithanda, wathanda umhlaba lathi wasithanda. Awukuthi nxa kumbe kuthiwa kumbe sonile kasilahleli kathana, kodwa uyakhulumisana lathi uthi woza ngapha sizoxoxisana sibone ukuthi singayenzani ngesimo lesokiso sona. Siyakwazi ukuthi uJehova wethembekile ngoba sikwazi ukuthi ngabe ngathembekanga, ngabe lumhlaba sowabhubha, kodwa ngenxa ukuthi wethembekile ekusithandeni izinto eziningi ezenziwa ngabantu zitshaya ndiva, kodwa wafaka indlela yokuthi lokhu kwethembeka kwakhe singafinyelela njani kukho. Lokhu sikufinyelela ngayo uJesu, yindlela esebenzisa ukuya kuNkulunkulu. UNkulunkulu wabeka isiphambano saba luphawu lokwethembeka kwakhe kithi. Isiphambano siyakhulumisana lathi kuze kube namhlanje, sikhulumisana lathi ngothando lukaNkulunkulu, sikhulumisana lathi ngesivumelwano uNkulunkulu asilethayo ukuthi ngayi kubhubhisa umuntu lwalowo lalowo muntu omvumayo njengenkosi lomsindisi. UNkulunkulu wethembekile ukuthi akusindise, akukhulule, akwenze ube ngumuntu omutsha. Namhlanje ngifuna ube kwazi ukuthi loba kumbuse into oyizamayo yehlulile, uNkulunkulu wethembekile ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile ukwethembeka kwakho kuzo zonke ama-situations, imimo esikiyo. Siyathandaza baba ukuba uyiguqule ngoba wena wethembekile. Usitshiye sisesigabeni esingcono. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lolobe kulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkungo.
Siyabonga kakhulu lokusasa. Womanje sike sizwe ezabatsha.
Kamangu Trimon Pofu okhulumayo, ngijabule kakhulu ngesikhathi lapho engike ngathi ngibhotabhota nje kunapha esigabeni saseplumtree kovaka, engihlangane khona labatsha, ngikhulumisana labo abahlangana babamakhanda amanye baphuma lohlelo lokuzama ukuziphilisa njengabasakhulayo olokufuya inkukhu. Ngizizwe ngisiba lokumangala kakhulu ngoba amajaha la athi acahlala phansi acabanga ukuthi babengenza njani ngendlela imali abakwenzayo, bathi babuthanisa imali benjalo belithumba. Nanzela ukuthi imali abalayo isesephansi kayeneli izifiso zabo. Basebekhulumisana labazali babo lamanye ama-community leaders khonapho, asebancedisa ukubana baphumele le proposal yabo. Baphuma le proposal yabo ke ababekhangelele ukuthi bafuna ukufuya inkukhu zamaqanda. Ngikhuluma nje ngithole ukuthi labantu bafuye inkukhu ezifika 1000 ezamaqanda esezikustage yokubekela okungangokuthi kusiyafika inyanga ezintathu ezilandelayo. Lamajaha ngikunanzeleli ukuthi abe sele imali njalo abe sephumelele. So kukhanya ukuthi hayi bavela ngaphi baya ngaphi.
Uyanceda yini uhlelo lolu?
Ngikhuluma nje kanjalo nje ngike ngabhoda ngezibaya zabo hayi ziyenziwe kuhle kakhulu. Aza amajaha ukuziphilisa. Kungijabulisile ukubona abatsha abalengqondo efana nalale, kuyathengisela ukuthi bale imicabango yokuthi kusiya phambili ngabantu abangaba lama-businesses bezimele bebodwa benjalo. Into enye enginanzelile ukuthi abantu ekakhulu ezigabeni lapha abatsha bakhanya bayasilela imfundiso eyinye. Kufuze ukuthi kuye kutholakale ezinye inhlelo abantu sike sibhodabhode sihambe sikhulumisana labatsha labanye indlela zenezi ezifana lale iprojekthi engiyibona eyenziwa lapha. Sibafundise, sikhulumisane labo langamanye ama-projects ahambelana lokulima. Siyakwazi ukuthi kwezikile ezinye indawo ezilamanzi amaningi abantu kanjalo batholiswe ama-projekthi okulima, batholiswe izinhlanyelo bazilimele into ezishiyeshiyeneyo nje ezivuthwa masinyane ezingangenisa imali, ngoba siyakwazi kule nto eziningi ezilinywayo ezikudimandi.
Utime Mpofu kusesigabeni sePlumtree esabelweni seMathebelele North. Kwezemidlalo, nansi impumelelo yeminye imidlalo yenguqu edlalwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleYada 3-0, kwathi eleDynamos linqobe iHarare City 2-0. Kweminye imidlalo, Manika Diamonds 0, FC Platinum 0, Wawa 1, Cranbourne Bullets 3, Herentals 2, Capes United 3, Black Rhinos 2, Bulawayo Chiefs 1. singabe hlukana nesihlobo sike sibone indaba namhlanje ibandla le Citizens Coalition for Change linqobe endaweni kwele Zimbabwe kukhetho olwenziwe izolo ibandla lezanu PFLD amalunga alo enze kahle kukhetho umanyana we-MDC Alliance okebansi kukhetho lwama-by elections uthi sahlolisisa impumela yokhetho lolu siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisayo ngukhipstuma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.